Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesithathu mhla ka 23 ngolwezi 2016 ngutungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Into edanisa isibili ukuthi sisathi ngesikhathi lesesibuso kutholakale kulabanye abantu nje kanye lamanye amabandla azimiselayo wona ukuthi afuna ukulwisana lombambano lo owabantwana beZimbabwe okulwela inkululeko kaZulu.
Umfundisi Patrick Mugadza olaliswe esibhedlela izolo ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa etshengisela eHarare ubikwayo lokhu engakelatshwa ngoba kungela mithi esibhedlela. Isigaba seMashonaland Central kubandla leZANU-PF sithi sifuna abasekeli bakamongameli waleli bandla bakhethwe izigaba hatshi ngumongameli Mugabe. Asinciphile amathuba eqembu labesifazana elimela ilizwe emdlalweni wenguqu awukudlulela phambili kumncintiswano we-Africa Women Cup of Nations. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amagqwetha alwela ilungelo loluntu awenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights athi uze wasiwa esibhedlela seParirenyatwa izolo ebusuku umfundisi Patrick Mugadza ngemva kokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa ngesikhathi etshengisela phambi kwedale lePhalamende esola umbuso kamongameli Robert Mugabe. Kodwa inkinga esikhona okwamanje ibigwa ingeyokungatholakali kwemithi yokumelapha khona esibhedlela. Kubika uMavis Gama.
Igqwetha likamfundisi Mgadza umnumzana Gift Mtisi litshele intatheli izindaba ukuba lokhu kuze ngemva kokuba abenhlanganiso yakhe eyezethelechara ilobele amapholisa befuna avunyelwe ukuyakwelatshwa ngemva kokutshaywa walimala kakubi lapho ebotshwa ngolwesibili. Umgadza uchaywe ngamapholisa akade engagqokanga impahla zomsebenzi asebenzela edale lePhalamende ngemva kokubotshwa kwakhe lapho eye wayazibophela ngamaketani kunsimbi endaweni yokuzilibazisa e-Africa Unity Square efuna ukuchumayela phezu kobubi bombuso kamongameli Robert Mugabe. Wetheswa umlando wokubangela abantu umsindo phansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act Chapter 9.23. Omunye wabaphatheke emikhankasweni yokulwela ukulethwa kombuso oqobo umnumzana Charles Nyoni usole ukubotshwa kwamfundisi Mgadza.
Ya, into edanisa isibili ukuthi sisathi ngesikhathi lesesibuso kutholakale kulabanye abantu nje kanye lamanye amabandla azimiselayo wona ukuthi afuna ukulwisana lombambano lo owabantwana beZimbabwe okulwela inkululeko kaZulu.
Unyoni usole njalo lokwenza kwaZulu labamanye amabandla aphikisayo abesabela khatshana kwezokuphatheka kule mikhankaso okufana lalo oqhutshwa ngumgadza.
Into edanisa esibili ukuthi kathi sonke singathi sibambene silwisana lo hulumende ofunga ukuletha ama-bond notes, lo hulumende ole corruption, lina likhanye seliyasalisa abatsha ukuthi bebuye ukuzobambana lathi. Kutsho yini ukuthi liwelelana lalokho okufuna ukwenziwa nguhulumende?
Akasamiswanga phambi komthethwandaba lamhla njengalokhu obekukhanyelelwe. Amapholisa eveze ukuba amiswe phambi kukamantshi ngolwesine zimhla ka-24. Lokhu sekungowesibili ebotshwa umfundisi Mgadza ingaphelanga leviki. Uke wabotshwa njalo ngolwesihlanu olwedluleyo mhla ka-18 lwezi e-Africa Unity Square ngemva kokutholakala elengise iflegi entanyeni engazange aqala athola imvumo kuhulumende njengalokho okuchiwo ngumthetho olawula lokho. Ekumisweni kwakhe phambi komthethwandaba ngomgqibelo mhla ka-19 lwezi, umantshi uvakhayijikwekwe umhlawulise amajuma amahlanu amadola imali yesibambiso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Isigaba seMashonaland Central kubandla leZANU PF sithi sifuna abasekeli bakamongameli webandla bakhethwe isigaba zonke zaleli bandla hathi ngumongameli Mgabe. Isigaba lesi sithi njalo omunye wabasekeli bakamongameli laba kumele abe ngumuntu wesifazana. Umgcinisihlalo weMashonaland Central uMnumzana Dickson Mafios utshele iphephandaba leThe Herald ukuthi udaba lokuthi uMgabe abe nguye okhetha abasekeli bakhe alulunganga njalo aluvezi umbuso okhululekileyo. Eminyakeni edluleyo abasekeli bakaMgabe bebekhethwa izigaba zebandla kodwa lokhu kuguqulwe libandla leli emizameni yokwenqabela ukudlephana okukhona. Abanye bathi iziphathamandla zeMashonaland Central zilakho ukuxotshwa kuZANU PF. Kodwa omeli wephelandaba Mpophoma edalela ephalamende njalo elilunga leZANU PF uMnumzana Joseph Chuma uthi amalunga ebandla lakhe alilungelo lokuveza imbono yawo.
Oqala oqalile ukuthi kuyakhanya ukubana ibandla leZANU PF ibandla elikhululeke kakhulu elivuma imbono yabantu, kodwa okusalayo phela njengoba kulibandla into yonke noma abantu benembono etshiyeneyo, okusalayo ukuthi kona into abayithi ngesilungu imajority yiyo ethwala ilanga langkhona njalo. Kodwa-ke ukuba le mbono etshiyeneyo akusiko ukuthi kona sokuyinto embi kumbe sokuliwa kumbe sokuhamba njani, kuvele nje kuvamile ukuthi nxa abantu bebaningi imbono layo isuka ibe mningi.
Abaningi bathi lokhu kuveza sobala ukudonselana okungaba kukhona kuleli bandla. Nanku njalo iMashonaland Central sikhuluma ngokuthi ifuna omunye wabasekeli bakamongameli weZANU PF kube ngumuntu ongumama. Kwenzakalani lapha?
Konke lokhu mina ngibona ngathi akusho nto ekumele ngabe iyethusa abantu, njengoba ngishilo ubana ibandla lethu ibandla elabantu abaningi kakhulu abathiyethiyeneyo. Ngakho-ke kuvamile ukubana kuzatholakala ukubana abanye abantu bazaba le mbono ethiyene labanye.
Seziphumile njalo isigaba zeZANU PF zisithi zifuna umongameli Robert Mugabe abe nguye omela ibandla kukhetho luka-2018. Kodwa sesike sabona babuchuma umongameli uMgabe eseMorocco ngeviki edluleyo ehamba ezihudula ekhanya ukubana hhayi ngumuntu sibili oseluphele kumbe mhlawumbe ongezwa kuhle. Kwehlula ngaphi kanti ukuthi njengebandla lidinga omunye umuntu?
Okwenzakala ebandleni lethu leZANU PF ngokwethu ebandleni lethu leZANU PF, njalo angiboni ukuba kumele kuhluphe umuntu ongekho phakathi kwebandla leZANU PF. Yimbono wethu, ikukhetha kwethu. Nxa ukuthi sabesiphambanisa siphambanisa sithi siphakathi ebandleni lethu, kodwa ke nambona abantu asingaphambanisanga ngoba sinalo ilungelo lokukhetha kubani esibone efanele. So owakathethi sazi sabona ukubana umongameli ubaba uMgabe nguye osafanele, yikho kufunwa libandla leZANU PF.
UMnumzana Joseph Chuma ngumeli wephelandaba Mpophoma edalela ephalamende njalo ulilunga leZANU PF sixoxela eseHarare. Elebotswana liphakathi kokukhulumisana lele Zimbabwe ukuthi liqale ukubuyisela emuva izizalwane zeZimbabwe ezingamakhulu phose ayisikhombisa ezaphephela kulelo lizwe kwelebotswana. Lokhu kulandela isinqumo senhlanganiso encedisa iziphephela emhlabeni jikelele e-United Nations High Commissioner for Refugees esokwehlisa uncedo lwemali ebhekane leziphepheli. Kubika uMartin Gwenya.
Sikhuluma nje kulamakhulu phose ayisikhombisa i-688 abezimbabwe abayiziphepheli eBotswana. Kodwa umphathintambo obona ezomvikela kwele Botswana uMzana Shaw Khathi uthi isikhathi sabo sesitshayile. Ekhuluma edalela ephalamende uKhathi uthi inhlanganiso encedisa amazwe ngendleko zeziphepheli e-United Nations High Commission for Refugees i-UNHCR izamisa uncedo lwayo ekupheleni kwawonalo umnyaka. Uthi lokhu kutsho ukuthi urhulumente ngeke kumele akhiphe imali esikhwameni sakhe ukugcina iziphepheli, kodwa lokhu ngeke kweneliseke ngokunjalo okhathi uthi sebeqala ukukhulumisana lohulumende weZimbabwe ukuthi abasenkambeni yeziphepheli baphindele ekhaya uma bengaqhubeka behlala eDukwi abeZimbabwe kanye lezinye iziphepheli ezivela kwamanye amazwe zizahluzukuza isikhwama seBotswana ngezigidi ezingamachumi amabili zamapula ngomnyaka iziphepheli zibikwa sezilamba enkambeni yeDukwi ngesikhathi UNHCR yehlise uncedo Omunye ohlala enkambeni yeDukwi uwasuchibi uthi impilo inzima enkambeni njalo bevele sebefuna ukuphuma
Asifuni ukuthi sihlale phakathi ekhembi kulendlala uyabona indlala ekhona ukuthi ukudlesi kuphokayo vena kulingana imagine uma unikwa i1.5 kg beans kuthiwa isisitshebo sakho from day 1 to day 31
Kodwa ucacanga ukuthi isimo eZimbabwe sesilungile yini uthi siphepheli siphendele ekhaya ngesikhathi kukhanyele lokuqonga kodlakela ilizwe lilungiselela ukhetho luka-2018 weZimbabwe u-Elias Moyo uthi akula sizathu sokuthi abeZimbabwe bangene eBotswana njengeziphepheli
There's no reason why umuntu omncane would want to stay eDukwi and take about 11 years until they qualify ukuthi bephume bengene society eBotswana
Isikhulumisi senhlanganiso ye-UNCHR kwenye ingxoxo sajela iStudio 7 uthi inhlanganiso le ifisa ukuthi amazwe ngamazwe abe yiwo akhangela iziphepheli abeZimbabwe laba bahlala enkambeni yeDukwi ngaphandle kwedolobho leFrancistown iningi lafika eBotswana ngemva kokubalekela udlakela lwaqhamuka kulungiselelwa ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2008 ngingumartin ngwenya wendaba zestudio 7 ngisabulungile eBotswana
Kulife Talk lamuhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sixoxa ngekhefu leThanksgiving elikhona eMelika kusasa. Lesi yisikhathi sokudla lemuli kanye lezethekeli labaswelayo. Lithini ngalokho thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha A Voice of America is a Washington Zaqola ngaloko slobo esithandekayo imichina yethu ingani iba lodubo lapha kodwa ke siqhubeke ngendaba zethu zalamhlanje sikhangele ezivela kwamanye amazwe okhethwe ukuba ngomongameli olandelayo welemelika umnumzana Donald Trump ubikwa esekhethe usiba lukhulu wesigaba seSouth Carolina uGovernor Nikki Haley ukuthi abe ngumeli welemelika kumanyano we-United Nations. Uhali uba ngowesifazana wokuqala ukukhethwa ukuba kudale lekhabhinethi likamnumzana Trump. Iqula lezifundi zemakolishini lamayunivesithi kwele Kenya liyahlangana okweviki yonke esigodlweni salelo lizwe iNairobi. Lihlaziya inhlupho abafundi ababhekane lazo ezodlakela kanye lokwephulwa komthetho. Kusasa likhefu elikhulu eMelika ele Thanksgiving lapho izizalwane zalelo lizwe eziphumula khona zibonga isivuno somnyaka njalo zikhangela elakusasa. Leli langa linazwa ngolwesine lokugcina ngenyanga kaLwezi. Leli kefu liqakathekiswa ukwedlula eleKhisimusi ngabanye lanxa nje linazwa ngamalanga ehlukeneyo ngamazwe atshiyeneyo. Afana le Canada lona elinanza ngenyanga kaMfumfu. Isizalwane seZimbabwe esesihlala emazweni lalazo sezinanza lumkhuba. Siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika umnumzana Phidizela Ngcobo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lelanga abalithi Thanksgiving esingathi lilanga lokuphumula. Ilanga eliqakathekile lapha eMelika. Lathi abaningi esifika sizohlala kuleli lizwe sicina sesingabanye abalithandayo ngoba ngani lilanga lokuthi abantu bangake behlale phansi bekhohlwe ngendivakalazo bebonge nje bebonge bebonge impilo bebonge okuningi lokutshiyeneyo.
Nxa ukhangele yona imikhuba eyenziwayo okufana lokuthi kuyadliwa inkukhu le ethiwa yitheki le, ungathini nxa ukhangele umkhuba wona lo?
Indaba yokushintshana ukhulile. Ngani kibo kule mkhuba abayilandelayo kumele kudliwe litheki leyo, kube kuthambe bathiwa le stuffing okufaka phakathi kwaitheki kudliwe lalokho kuthiwa ama-cranberry sauce nokutshiyeneyo. Kwesikhathi amasikhathi ngananguzwisisi mina ukuthi uhamba njani okwento kwakhona. Kodwa ujabula kakhona kungathiwa kuba yinto esifanayo yonke indawo ngesingabangathi ku-uniform yonke indawo. Umkhuba nje aphinde bawulandela kuba bawuthandayo. Lathi abakufika sifike njalo sicine esikhathini esiningi lathi sesisidla yoyitheki yakhona loba nje abanye thina sasiphule singayazi.
Ikhefu lona leli ubona ungani linanzwa ngendlela okuyiyo yini ekumele kuyenzwe okufana lokuthi abantu ngekhisimusi kulokuthi bathandaze bayenze lokunye okokunanza uJesu, sigcina sibona abanye sebezijabulela benathutshwala bekhohlwa lokuthi lilanga lani. Lona lele le Thanksgiving ubona ngani kuhambelana yini lo mkhuba wakhona?
Kuyahambelana kakhulu ngoba kuleli lizwe ukuthi ngelanga lele Thanksgiving kube nalokho akakubizwa ukuthi i-Black Friday. Lwesihlanu lomnyama lapho izitole ezehlisa khona intengo kuleminyaka sebeqalisa ngokwenza ngelanga le-Thanksgiving ngokwalo lesithile phanathi izitolo seziqala ukuvula ntambo kunalapho ko-Walmart nako-Target labobani bani lezi izitolo zalapho abantu vele bathi nje bengadla ngama-3 ngama-4 sebesemalayinini sebesiyadinga impahla khonoko asungalithiwa umkhuba wakhona sulahleka abantu kulokuthi bebonge. Singani nje abantu sebesiba nobuhwaba ukuthi bethole into ezijikileyo. Minyaka engizwa abantu besifuna khona abantu beMelika bamangalisa bathetha ilanga bethi bayabonga lokhu abanakho hamba ma sebesiyagulwa besifuna abangalakho ngenxa sebethenga impahla lapha ngolesine ntambama uzathola sokuliwa omunye sebambe lokhu lona omunye sebambe lokhu yami nasebuzuthenshele nabelibonga ilanga lokhu elisilibonga lokhu elinakho kho selisilwa futhi intambo ngalezama ukwedinga okunye ngento ehamba njani. So sengani umkhuba wakhona sokulahleka okunye sokunalokhu abathi ngesilungu i-commercialization ansefuna nje ukuthi bebethinga izinto ezijhiphileyo bethinga into ezijhiphileyo umkhuba lona okubonga okungenakubonga sengani sulahleka mbijani.
Umnumzana Phidizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 esedolobheni leSilver Spring khonapha eMelika. Siqhubeke ngendaba zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo sakhulayo umnumzana Calvin Mgcini Nhliziyo ongumculi we-hip-hop yena unqobe wathola isicoco kumncintiswano wokuhlabela umdumo we-hip-hop lonyaka. Unhliziyo sekiwahlabela emazweni atshiyeneyo agoqela ele Germany ehamba etshela abantu ngothando lwakhe lwedolobho lakoBulawayo. Asizweni exoxa lo Mike.
Ngithanda ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi ukuphumela okushini akusifisela emuva, ukuphumela okushini asontembi because lapho ethina selokishini siyakwanisa ukuthi lathi siphumelele sibe lakho konke esikufunayo aphobhayeli wonke siwa-achieve nje abanye abantu. It's not a disadvantage ukuthi thina silale elokishini yabona that siyakhona ukuthuthuka siphume eZimbabwe siyeyihambe siyecula kwezinye indawo senze imali sithenge yonke into nje esiyifunayo. So one ube ukhuthaza abantu belokishini bengaqangalahlekile ithemba yonke into nje bakhona ukuyenza nje.
Ngingakabuzi umbuzo owezayo, ngizoqala ngithi congratulations ngokuphumelela kwakho ekuhlabela ama-nominations ayi-7 kwi-Hip Hop Awards. Into enkulu leyo.
Hayi, ngiyabonga kakhulu, hayi, into enkulu kakhulu.
Ngombono wakho amathuba akho okunqoba ame kanjani?
Yabona umnyaka lo okumuntu usebenzile wonke umuntu umsebenzi. Mina ukuthi ngiphumelele 7 nominations above wonke umuntu nje lami kungethuzie ngoba ngokubona kwami wonke umuntu usebenze kakhulu, kodwa kahle kahle ngingabona ngani hhayi singabamba 1 or 2 lati usizize ekhaya lapha.
Okay, good. Ah, good. No man, but ku-right ukuba ambitious, kumele uzitshele nawe ukuthi uzonqoba.
Hayi, akhona yiko vele, yabona umculo siyenza i-hip hop vele kahle kahle vele you have to be confident. Into yana abantu abazizwayo kakhulu, so hayi ma usebe i-hip hop uyela themba ukuthi uzanqoba abanye abantu, hayi akungokuqala. So vele wonke umuntu nje uzitshela ukuthi yena vele yingqungquthele, yabona selami ngomnye wangkhona. Yeah.
Sikhuluma labantu abahlabelayo eZimbabwe, nikhona abaningi abasuthitheka na ngemali enitholayo nihlabela?
Kahle kahle music ngaba abantu abangathi bayenza imali bambala vele, like ngaze ngithi yimi labanye abalutshwane yona thina even balabo abalutshwane bakhona abayenzi imali ukuthi enough ukuthi lathi sisenze imali nje abantu abaphesheya amaboy ngaphe emakhelwane bethu eSouth Africa laba sibalutshwane siyenza imali, but yona le siyenzayo ayenezi vele.
Ulabo ubungcwethi bonke lobo. Manje awungitshele ulo mlayezo lo na wokupha abasaqala ukuhlabela?
No. Uthi ningalahli ithemba ukuswela imali bakithi. Let's do this thing, sikhuthazane to build i-industry yethu, sibambane, singabi lokuxabana and into ezinjalo. Kumele size-ke and seze i-music yethu ephithikisa abantu bethu, abantu belokishini, abantu beBulawayo. Wafight nge-losing back njengabantu abaseHarare. Aba-understand umculo wethu kahle kahle ngoba bazi ulimi lethu.
I haven't met abantu abasebulawayo abahlabelayo vele, anikho abaningi.
Yeah, alif balutshwane simbalo. Simbalo kakhulu, yeah.
Uyini ofisa abalaleli bohlelo lwethu bazi ngawe?
Well, ngifisa wonke umuntu abekwazi ukuthi mina kahle kahle into othanda iBulawayo. And everywhere engihamba khona bengisegerman last month, bembatshela ngeBulawayo ngoba mina vele ngiyaziqhenya ngeBulawayo. Kodwa abantu beBulawayo ababambananga. So mina into engabe ngifuke kitsho kakhulu, especially for abantu beBulawayo, ukuthi bakithi mina ngomunye wenu lingangiqondi, limfake phezulu, anindathele phezulu, ngoba mina ngigijimela lina ngilapha.
Laba bafisa ukuthi unqobe kuma-Hip Hop Awards ka-2016 bangangivotela kanjani?
Ungahamba ku-Facebook page yami, ngoba ngiyazi abaningi bayazi i-Facebook page yami. I-profile picture yami ila amanambo langikhona abangadayela, bese nama-WhatsApp messages kukhona lapho bethe ukuthi u-Kelvin sifuna votela for i-category leyo nje. Wonke oyi-seven avotela. So ngiyacela sibili bakithi lingivotele siyibize back eBulawayo. ingasuki eBulawayo i-crown le, ngoba hayi abantu bangasupport asiwini ndawo and iBulawayo yindawo. So ngiyacela kakhulu bakithi isivoteleni sifake emphakathini la.
Umgcini Calvin Nhliziyo ngomculo osakhulayo ohlabela i-hip hop obekhuluma ecingweni lo Mike Wobe we Studio 7. Kesizwe utaba oluveza imbono kahulumende weMelika oluphathelane lesiko lakwele Pakistan ele honor killings.
Idale lePhalamende lakwele Pakistan lisanda kuvota liqinisa imithetho yokuvimba ukubulawa kwabantu phansi kwesiko lokubulala owemuli oyabe edale icala elibikwa liyangisa leyo muli. Owe honor killings. Ele United States liya lingcoma leli nyathelo elithethwe ngele Pakistan lokuvimba ukuqhubeka kwalomkhuba owephula ilungelo loluntu. Umthetho omutsha lo uvimba abemuli ukuthi baxolele lo oyabe efunyenwe elecala lokubulala umuntu phansi kwaleli siko okwenza umabulala angazabotshwa loba ukuthonisiswa ngalelo cala. Leli siko le honor killings selesikhathi luludubo kwele Pakistan, njalo eminyakeni edluleyo inani labantu abalisolayo lokhu liqonga. Ucwaningo oluthe lwenziwa ngaleli siko luveza ukubana abesifazane abangaba yinkulungwane bebebulawa phansi waleli siko izihlobo ngomnyaka ezingabe silisa ezikholwa ukuba owesifazane lo uyabe eyangise imuli ngokuya kwendela endodeni eyabe azikhethele yona kulokumelela ukukhethelwa ngabemuli. UGwandeo Baluch owezindaba zenkundleni zokuzilibazisa eze-social media njalo owayelwela ilungelo labesifazana wakhanywa wabulawa ngumne wabo. Kwaba lomunye umama olumathise indodakazi yakhe ngomlilo encediswa ngumntanakhe ongumfana ngoba ikhethe ukwendela endodeni abeyithanda hatshi ebeyikhethwe yimuli. Bakwenza konke lokhu besekelwa yimvumo ababe beyiphiwe yinduna yesiko emangweni wabo. Isikhulumeli sogatsha lobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba uJohn Kirby uthi leli nyathelo elithethwe lidale lephalamende lakwele Pakistan liqondile njalo lihlandla lakuqala eliqakathekileyo ekuvikeleni impilo yabesifazane lamantombazana ukuze labo babe yingxenye eqakathekileyo kuphathekeni kuntuthuko yelizwe. Ngakho ke elemelika njengelizwe lizaqhubeka lisekela imizamo yePakistan yokufundisa uzulu walelo lizwe ngobubi balumkhuba.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika ngomkhuba wePakistan obizwa ngokuthi i-honor killings. Kwezemidlalo lamhlanje asenciphile amathuba iqembu labesifazana elimela ilizwe emdlalweni wenguqu awukudlulela phambili kumncintiswano weAfrica Women Cup of Nations ngemva kokuqilibezelwa eliwenzwe ngonompembe ingolwesibili lapho elinqotshwe khona nge-1-0 liqembu leGibhite. Kubika uJoseph Njanji.
Liqiliwe usegcekeni iqembu lamaMighty Warriors lapho umsekeli kaNompembe yale igoli elitshayelwe emambuleni nguFelicitas Mzongondi ebeliza kwenza ukuba umdlalo uphele zingutshikilobhanqa 1-1 amankazana eZimbabwe ithole umklomelo owodwa. Aluba leli goli lingazange liyalwe iqembu lamaMighty Warriors belizeyala lilokhu lilamathuba amahle okudlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano lo oqhutshelwa elizweni leCameroon. Umdlali weqembu leMighty Warriors uRudone Shamba yena ungahambanga eCameroon ngoba ilimele uthi iqembu leZimbabwe lidlale kuhle kodwa liphazamiswe ukukhathala sekulihlandla lesibili elomdlalo.
AmaMighty Warriors adlale kuhle izolo kakhulu ngefirst half bekwansi ukuthi bapasane ibhora and bathole ama chances amaningi kodwa behlulekile ukuthi bahlule and we got punished for that. Ngesecond half ama team wonke ngu2 Motores le Egypt bebekhanya sebediniwe kodwa ama Egyptians kwanisa ukuthi badlale baligcina ibhora ngoba bebesebekwazi ukuthi banjani sebediniwe and then thina saba lama lapses in concentration sabavumeli ukuthi bathole ispace in between ama defensive lines and bakwanisa ukuthi bapenetrate bahluhle igoliyana.
Ngomunye umdlalo wesiphasi ka group A odlalwe phambilini komdlalo weqembu leZimbabwe lele Egypt iqembu leCameroon linqobele South Africa nge1-0. Limpumela icho ukuba iqembu leCameroon yilo elihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo eyisithupha okutsho ukuba noma kanjani seliza kuyadlala kusigaba se-semifinal. Iqembu le-Egypt lihlezi endaweni yesibili engalaneni yesibaya sikagroup A lilemiklomelo emithathu kuthi iqembu le-South Africa lileZimbabwe yalo mklomelo owodwa iqembu ngalinye. Iqembu le-South Africa lizadlala lele-Egypt ngolwesihlanu mhla zingama-25 kunyanga kaLwezi kuthi iqembu leZimbabwe lizadlala leCameroon. Loba nje kungasekho emandleni iqembu laseZimbabwe ukuba lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano. UNeshamba uthi kumele leli qembu lidlale lijonge ukunqoba.
Goliana from Felicitas Mzongondi, I think it was a perfect goal. Ube on side and ukwanisile ukuthatha i-run yakhe on time. Ngelinye lamalanga we you are just unlucky on the day. So sibafisela inhlanhla egameni yabo leyilandelayo against Cameroon. Kuzamele basebenze kakhulu, basebenze ngamandla ukuthi bayiwine ngoba it's a must.
Iqembu leZimbabwe kumele linqobele Cameroon ngamagoli ambalwa libe selithandazela ukuba umdlalo ozadlalwa phakathi kweqembu leSouth Africa lele-Egypt uphele zingutshikilobhanqa njalo kungaba kuhle nxa zingahlehlananga ukuze leZimbabwe lidlulele phambili. Indlela iqembu leZimbabwe lidlala ngayo iyatshengisa ukuba leli qembu alenzanga amalungiselelo ayeneleyo njengoba lihlanganiswe sekusele amaviki amabili kuphela ukuba libhekise amabombo kweleCameroon. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Tukazi kwanele ogwala mhlanje makamu wangu azibe wope matukanduna vafupatila lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.